endabeni zethu lomhlanje lilo Gibbs Dube. Sokubothwe ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party kulandela ukutshengisela kwakhe labanye lapho owakhiwa khona amavinkili amakhulu koBulawayo. Uthi kuqhatshwa abantu abangasibo bakoBulawayo. Abatsha abakubandla le-MDCT kwele South Africa bathi kuyajabulisa ukuthi omunye wabo uMnumzana Nelson Chamisa ulakho ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengoba ethakazelelwa ngabantu abaningi. Sokungezelelwe isikhathi sokuchapha emngceleni wakweleZimbabwe leBotswana ngesikhathi sekhefu lePasika. Abantu bakoBulawayo bathi uhulumende akumelanga afucele uZulu izikweletu zamakampani anjengeZisco Steel. Sizahlolisisa ukubunjwa kwamabandla ezombusazwe okungapheliyo. Kulayidoku lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngezinto ezijiyeneyo ezenziwe ngabesifazana ngombimbitho. Tumelani imilayezo yenu kuwhatsapp unombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngama-past 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi sikuwhatsapp nakufacebook ku-VOA Ndebele.